Soku izika atisenda baku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 15 Mhlolanja 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
indiza mchina ethwele umuthi wokwenqabela ukubanjwa igcikwane le coronavirus ifikile lamhlanje ivela kwele China.
Esikuzwileyo ke thina ukuthi kuzaqalisa ukuhlatshwa laba bezempila kahle lalaba abalemkhuhlane leyi engayilaphekiyo esingathi ngama chronic diseases.
Le South Africa livula imingcele yalo lamhlanje.
Empeleni ukuvula kwemingcele makuyukuthi imigomo yonke yokuhamba kwabantu iyalandelwa njengoloko kwenza ukuthi abantu bayatesta bahlole kasibone ukuthi kungaba yinkinga ngoba abantu bebelokhu behamba ngezindiza.
Ibandla le-MDC Alliance esigabeni seMatabeleland South lithi induna uvezi maduna mafu oyifilabhusi obhubhe ngomgqibelo kumele aphiwe inhlonipho ngokupha izakhiwo zelizwe ibizo lakhe.
Bekulesicelo kumbe bekulesikhalo sokuba lezi ndawo zithiwe ibizo elithi Chief Maduna Primary School, Chief Maduna Secondary School respectively.
Zonke lezi ndawo lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7.
Indiza mchina ethwele umuthi wamajekiseni wokunqabela ukubanjwa igciwane le coronavirus ifikile lamhlanje egcekeni le Robert Mugabe International Airport ivela kwele China. Intathele izindaba ye Studio 7 umlondolozi Ndlovu ukhonale.
Silapha e Robert Mugabe International Airport lapho esise melele khona ukwamukela imithi lo singathi ijekiseni ebizwa ngesikhiwa ukuthiwa i-vaccine COVID-19. Indiza mchina isifikile kwamanje sebefuna ukuthi behliseke lokho okungabe kuvele khona le ngaselizweni le-China. So okwakhathesi sizamelela ukubana saziswe nguye-ke umseli kamongameli umnumzana Chiwenga nguza sitshela ukubana kuzahamba njani ukubana i-vaccine le izasebenza kanjani ngoba okwakhathesi akakaqalisa ukukhuluma nentathela izindaba. Kodwa-ke indiza mchina yakhona bekumele ifike ngo-3 ekuseni kodwa ifike khathesi nje sokuzashaya isikhathi sika-6.
Sizwa kuthiwa umongameli umnumzana umongameli u-Emerson Mnangagwa nguye ozakhuluma kabanzi ngemithi yona le esifikile.
Ozakhuluma namhlanje ngumsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga nguye ozakhuluma ke ngayona le mithi. Kodwa umongameli ukhangela ukuthi atsho ke amazwi akhe laye namhlanje emini lapha azakhuluma ngodaba lweziqondiso ze-lockdown. Kodwa-ke okwakhathesi okukhangelelweyo yikubana umsekeli kamongameli umnumzana Chiwenga akhulume-ke phela atsho amazwi akhe ukuthi i-vaccine le izahanjiswa kanjani. Yikho kukhona kamanje ikwethu kumelele
leyo ke intathele zindaba e-Studio 7 umlondolozi Ndlovu esixoxelayo ecingweni esegcekeni lendizamchina ele Robert Mugabe International Airport. Kunjalo nje sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi ebulawa Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Esikuzwileyo ke thina ukuthi kuzaqalisa ukuhlatshwa laba bezempila kahle lalaba abalemkhuhlane leyi engayilaphekiyo esingathi ngama chronic diseases. So ngokunjalo ke yiyabathi stage 1 phase 1 kube sokusithi ke kuzalandela abakhangele kakhulu ngezemfundo ngasokuku phase 2 ababalisi lama lecturers kube sokugcina ngalabo abathi khona ngama low risk so abangakhuli kangako mbe singathi abakho engozini yokugula kangako. So yikho ke sikuzwile khonoko ukuthi yizo imhlelo ezizalandelwa mbele uluhlu oluzalandelwa nxa kutheke lowo muthi wafika ngoba sikhangele ukuthi ufike i-200,000 ongangokuthi kuyabe kuyahlatshwa almost 1% khonapho kusiya ku-2% abantu i-population yeZimbabwe ngoba siyakwazi ukuthi population ye Zimbabwe roughly iku 10 million. So nxa kuthe wafika 200,000 ngaphinda si divide futhi ngo 2. So umuthi esikhangela kuzahlaba i 1% of inani labantu abaselizweni leZimbabwe.
Nje ngokubona kwenu kuzahamba kahle na ukwabiwa kwayo. Asoze sibone ezinye izigaba ikakhulu ezifana lezi mathebeleleni ezihlala zikhala ngokubandlululwa ukuthi zizaphiwa ama vaccines amalutshwana.
Konoko sikukhangele ngelihlo lokhozi ngoba siyakwazi ukuthi kufika phose inani lemithi elingaba yi 200,000 doses okukhangela ukuthi mhlawumbe lingahlaba abantu abangu 100,000 nxa kuyukuthi umuntu ngomuntu uthola ukuhlatshwa kabili. Konokuyana ke sokungenza ukuthi njengoba inani labantu liyabe lilutshwana lingathola lowo muthi kugcine kusenza ukuthi laba abalutshwana abayibo abaseduzane lombuso kube kugcine kuyibo abathola umuthi kungakhathalekile ukuthi laba abakhatshana bayawuthola yini. So kungenzeka ukuthi kube lamacala enkohlakalo lokukhwabanisa ubugwelegwele kungeke busolakale nxa kuyukuthi sikhangelane lo bhubhane lwe-COVID-19. Sibethe siphinda sikhangela ngelinye ilihlo futhi lokuthi sokungenzeka ukuthi njengoba ungumuntu wakuqala ofika elizweni ugcine unikelwe labana abantu abakhatshana le ukwenzela ukuthi kubonakale ukuthi kambe umuthi lo awubulali kumbe uyabulala na ukuthi susiyafinyelela ingquphungu eziphezulu sukeke kwananzelela ukuthi hayi labana onjwadi bona basilile kulo muthi. Kodwa konke khonoko ke kumele sikunanzele ukuthi nxa kuyukuthi abantu bakunanzeleli ukuthi umuthi lo hayi kawuvulali uyasilisa sokuza kungena ke amacala enkohlakalo khonapho abanye sebeuthwathika ngobuningi bawo.
Umnumzana Thembelani Dube yisiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje inani labathelelwa igciwane le-coronavirus lokhu lisibanganeno lezinsuku. Ugatsha lwezempila kahle luthi kulabantu ababili nje kuphela ababulewe ngumkhuhlane lo owe-COVID-19 izolo. Kulabafika amachumi phose ayisikhombisa 68 abathelelwe leli gciwane izolo. Bonke ngabalithelelwe elizweni, iningi labo kungabedolobho leHarare. Ababhubhileyo oyedwa ngwesigaba seMashonaland East, lomunye oyeHarare. ELiSouth Africa likhangelelwe ukuvula imingcele yalo namhlanje kulandela ukuyekethiswa kwemigoqo yokuvimba igciwane le-coronavirus. Lanxa eleSouth Africa lisithi inani lababanjwa igciwane le-coronavirus liya lisehla, okwethusa ingcwethi zempilakahle ukuthi eleSouth Africa lilohlobo lwegciwane le-coronavirus elilobukhali njalo elithelelwana lula. Sixoxe nomgcini sihlalo wenhlanganiso yezizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum, umnuzana Vusumuzi Sibanda.
Empeleni ukuvulwa kwemingcele ma kuyukuthi imigomo yonke ukuhamba kwabantu iyalandelwa njengoloko kwenza ukuthi abantu bayatesta bahlole. Kasibone ukuthi kungaba yinkinga ngoba abantu bebeloku behamba ngezindiza. Ukuhamba ngomgwaqo ngeke kube yinkinga ma kuzoqinisekisa ukuthi nasemngceleni kunabantu abakulungele ukusebenza kwenza ukuthi abantu bangahlala isikhathi eside, kanti futhi njalo bonke labo bantu bahlole nje uma befika ukuqala kubonakala ukuthi baney'ncwadi ezikhomba ukuthi banempila kahle. Ngoba ukuhamba kwabantu njalo kuyasiza ukuthi abantu baqhubeke besenza amabhizinisi aphelise iy'mpilo zabo. Ngeke sibone kungcono ukuthi mhlawumbe abantu bafe nge-corona, babulawa yindlala bezama ukuvika i-corona.
Njengenhlanganiso kuyini elikukhuthazayo?
Siyakhuthaza ukuthi bonke abantu abahambayo abaqiniseke ukuthi bahambile baye emtholampilo bathole izincwadi ezikhomba ukuthi bathestile ngesikhathi okufanele batheste ngaso, njalo bathole iy'ncwadi ey'qondile, hhayi lezi ezingaqondanga ezithengwayo, ukwenzela ukuthi nabo baphephe, baphephise kanti nabanye abantu, ngoba nalowo ohambayo othole incwadi engaqondile ufake iy'mpilo zabantu abaningi engcopheni. Ngakho siyabakhuthaza abantu ukuthi ekuhambeni kwabo baqinise ukuthi banesikhathi esonele, bazinikeze isikhathi esizokwenza ukuthi ukuhamba kwabo kungagciniswa ukujaha kuphuthuma, kanti-ke futhi baqinise ukuthi iy'ncwadi zabo zilungele ukuthi bahambe ukuze konke lakho abakuhambelayo kungagcini sokusenza kwenza ukuthi abanye balahlekelwe ngamathuba okuphinde bangeni kakhulukazi labo abeza kwalase South Africa njengoba simzile unqonqosho wasekhaya owasekhaya ikhuluma ukuthi umuntu ozotholakala nezincwadi ezingaqondile uzothathelwa ilungelo lokungena kulelizwe okweminyaka emihlanu njalo aphinde abuyiselwe kumbaboshwe asithanda ukuthi abantu bazithole behlangabezana nalezo inkinga kodwa sithanda ukuthi abantu bahambe ezindaweni eziqondile njalo bangahambi nje kodokotela bangaziwayo bangekho emthethweni abangagcina besenza ukuthi ukuhamba kwabo kube senkingeni.
Umnumzana Vusi Moses Banda ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yezizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington DC.
Ibandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South lithi induna uVezi Maduna Mafu owefilabhusi obhubhe ngomgqibelo kumele aphiwe inhlonipho ngokupha izakhiwo zelizwe ibizo lakhe. UMaduna obele minyaka yokuzalwa engamachumi phose ayisithoba munwe munye 87 ubesaziwa njengenduna elesibindi emela isigaba sayo kunye lasemandebeleni jikelele kusukela ngombuso wabelungu kuze kufike umbuso okhona okwamanje. Ngomnyaka ka-2018 uMaduna wake waloba ugwalo elobela umanyano we-United Nations ukuthi ungenele kudaba lwegugurawundi. Iziphathamandla zebandla leZANU-PF zibikwa sezihambise isicelo kubaphathi bebandla ukuthi umuye aphiwe inhlonipho yesizwe i-National Hero. Ilanga lokuthi uzabekwa nini alikaziswa. Sixoxe lesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South, umnumzana Ntando Ndlela.
Bakithi thina njenge-MDC Alliance lapha eMathebeleland South silokudana okukhulu ngokulahlekelwa ngubaba uMafu Vezi uMathayi, ibiyindoda eliqhawe, indoda elesibindi, indoda ebizimisele ukuthi imelane leqiniso ngaso sonke isikhathi. Imbali yakhe sonke siyayazi, indoda engafanisana ngalezinye induna enelisiye ukuthi itshele uhulumende iqiniso, uhulumende lo weZANU-PF iqiniso, lanxa kukubi, lanxa kumnandi. Lizayikhumbula indaba ade silwa layo kakhulu, indaba ye-Ground Commission ukuthi lo busilizwe umkhokheli weZANU-PF uMnangagwa asethe up i-commission izama ukuthi icubungule indaba ye-Ground. Le misebenzi nje eminingi engayenzileyo esebenzisana lezinye induna ezilesibindi ezinjengabokhaya isondiweni labanye nje abalutshwane abatshengisa isibindi. So sithi njenge-MDC Alliance ilizwe lilahlekelwe kakhulu, yilo iqhawe lelizwe leli, yini esinali hero leyi okufuza ukuthi ngabe silohulumende oqotho umuntu njengalowo adeclare nesinali hero ngoba ube ngumuntu obemele abantu. So sithi lala kahle Mathayi, lala kahle Maduna, lala kahle Mafu, lala kahle Godla Omnyama Mahlaba Ithwale, Jiyampondo, malala ndawonye, silahlekile njengesizwe. Ngiyabonga.
Manje lina lithi imbali yakhe ikhunjulwe njani?
Msakazi, kulesikhalo kumbe isicelo sabantu bakugodla omnyama eFelabhusi, isikhalo sokuba ibizo lenduna yabo esishile ubaba uVezi Maduna Mafu Nkonjeni ibizo lakhe linganyamalali. Isikhalo lesi ngesokuba kube indawo eziqanjwayo kumbe indawo ezifaka ibizo lakhe ukuze kube isikhumbuzo ngesikhathi esithe sizayo. Kulesikolo okuthiwa i-Avoka Primary, lesikolo okuthiwa i-Avoka Secondary, lezi zikola zise-Avoka kuwa 12 eFelabhusi lapho uMafu wasuka khona or abesuka khona. Bekule sicelo kumbe bekule sikhalo sokuba lezi ndawo zithiwe ibizo elithi Chief Maduna Primary School, Chief Maduna Secondary School respectively. So thina lathi njenge-MDC Alliance sithande ukuba singezelele isisindo sethu kulesi sikhalo sabantu bakugodla ukuba lokhu yinto efaneleyo, ikakhulu khathi sisikhangelele ukuba uNkonjeni sesishile kulowu sidingo sokuba simhloniphe. So besicabanga ukuba lathi njenge-MDC Alliance laba abalomlando ukuthi benze umsebenzi njengalowo ukuba banike izindawo amabizo okumbe batshintshe indawo amabizo, bangalalela lesi sikhalo sabantu beFelabhusi. Njalo isi sikhalo lathi sisisekela njengabantu be-MDC Alliance.
so bekuyisicelo esikhona kumbe bekuyisikhalo esikhona kulabo ababusayo kumbe kulabo abalawo mandla kwalesi sikhathi ukuba benze lo mlalo.
Umnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esefilabhusi. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lithi kulobaba wedede odlwengule indodakazi yakhe eleminyaka elichumi lasikhombisa 17 wazithwala kodwa wasemnathisa amaphilisi okuhlela imuli ezama ukususa isisu. Lundoda ungaqanjwanga igama ngoba kufikelwa indodakazi yakhe wabotshwa njalo ukhangelelwe usiwa mthethwandaba mhlazi ku-23 kuyona le inyanga. Iphephandaba leHerald lithi indlu kade igcina abantwana abangelabazali eKaroi ethiwa yiHurungwe Children's Home isivaliwe kulandela imbiko ethi kade kuphathwa abantwana laba luklubu. Lindlu iphansi kukamanisipala wedolobho leKaroi. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Ngelele ku Studio 7 ay bantu bakithi phephe phela ku corona le phephe ku corona libona zokula ma corona macha landlane ay liphephe izihlobo zami lamanzi izulu elingaka sure liphephe bantu bakithi umuntu engawela umfulu ugcwele ubhekile umfulu ugcwele bese yawela kiyo nje ukuthi uyakwazi ukutshenza hayi khona baningi abantu kuswima ngabe bekuphwanisele umfulu omogcwele kakhulu vele ethi nisho ukulawula wona inhlanzi bantu bakithi likelekele ugola inhlanzi umfulu ugcwele yabona abanye banyulwa lapha emfuleni sebefile nxa ukuthi umuntu ufuna inhlanzi azwente right le phila kuze ukwazi ukuqhubeka usidla inhlanzi ayokuyenza irisk ufike ungadlala lezo nhlanzi. Siyacela abantu bakithi hheyi hayi kwelizwe lakithi ke khona kunzima. Mina ngazama isifiso vengafisa ukuthi mayivotele zalelilathi semazweni sikwazi ukuvota siyomazwe lakithi sikwazi ukukhipha le party ke ngoba vele thina isemazweni ake sisaba ukuvota phela sikwe khaya singasabi lutho mazwe ekhaya bavota besaba. Acela mpela ukuthi abantu ngabe bayazama mpela ukuthi uvote wonke umuntu lo mkhandla welizwe uvote lokhu ezana ukuthi e-power bureau yabo libayekeni ikorona izabagijimisa khonayo. Corona khona ngeke beswa dadu bake bakwenza lokho yabakaraba yabakaraba izabaphinda futhi abantu abakhaleli mabese kuphawa bhiro bayekele badolana layo kona corona lesibhamu esikhulu ezile sabo abantu abanje vele izwani labo iye bagijimisa kakhulu bayekele bakarabi corona khona le power bhiro yabo bona nje libahlakana impilo ngabe kumthetho uqeda ungawulandisa lo mthetho vele uvikela impilo yamuntu nawe ungumuntu ungazosimba iza kukaraba kuphela icorona ngoba ngojamba lo mntu beyiphathe njalo lebantu besingakazi robhi ukuzalungisa ilizwe ngeke ilizwe yaphala lilunga ngale phathi how many years vela ngeke wafaka lunga lapha nje singatshona sizirobha abantu siyatshona sizirobha sidane ebiza lungisa ayimebiza lunga ngoba izano p f uziwine iwiniswa yithi abantu ngoba kushuthi labanye amaphesenti abantu abayivotelayo so umuntu nje ufaka ukuthi uma iselayini yovoteke ezibuze mpela ukuthi ubize ilihluphe kwezimbabwe ngibuza ukukhula isimo sezimbabwe.
Mina ngithi ivoice yami le ifike kwaba phezulu kwabaqhathaza nya ngifuna umsebenzi ngifuna umsebenzi atrena ngiwumongi kodwa umsebenzi angumtholi.
Sanibona nibasakazi baka Studio 7 nona okhulumayo ngovusumuzi Ncube ngisetsholotsho ngikhuluma manje ngisejoha ngaphansi kwenduna utate Gulu. Bengixwayisa abantu bakithi kubana asilaleleni imithetho yecorona icorona can kill loba ngubani siyacela namapolisa kubane ngasabalala sigcwala indawo yonke icorona izasiqedela abantu asilandeleni izicwayiso bantu bakithi izicwayiso zibalulekile ukuze kuseve impilo yakho icorona ikhona corona is ngiyabonga.
Ngiyalibelela abantu be-Studio 7 lokho likwenza umsezweni umnandi kodwa iproblem ngapha ezimbabwe esithwele zinanhlala esitoze kuyophaswa esitoze ngoba into zizima lapha kula nto esiyenza thi asisebenza kubaza kodwa sihleza kodwa balamba kula nto esiyitholileyo uhulumente.
Balaleli labasakazi linjani? Hayi thina siyancenga bakithi siyancenga shuwa sibona nje ukubambama izindi ngovalo lwe-corona leyi bakithi ukuthi senzeni uyesaba lokuphuma uye ngaphi ngoba kakho yazi omunye ukuthi unjani bakithi yinto efuna ukubanjiswana ngabantu bonke nje amazimbabwe wonke asikhangeleni wane ndawo Nganxa sikhuluma ngomkhuhlane singafakini ivino politiki ngoba hey lokhu hayi hayi akunzima. Loba singazwanani singabe politiki kodwa lawo ngelinye ibandla nami ngelinye. Nxa sengiwuthethe ngiyakwanisa ukuwuthelela lowo yiliphi ibandla. Bakithi asibambaneni sizwisisane lawo amapholisa engayethusili kakhulu abantu nje. Lawe ebengabafundisi nje ukuthi hayi yenzani so. Nxa abantu besebebaleka babebona amapholisa babegijima befika beminyane kumbe befike becatshe one ndawo sebethelelana bebatshele kuhle nje into leyi kwenzela ukuthi omunye uyabe siyadobho kulisawudo bomunye siyadobho okunye lakho okuncedayo ngoba abantu bangabona amapholisa sebacabanga kakhulu. Ngiyabonga uMageza. Emadobho
social distance, social distance bantu bonke, corona izabulala abantu lapho. Kukhona lisifuade lesonke ima messages wonke 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 bezwe lathi ephinga ngapha siyafuna ukuzwa konke elikukhuluma ku Studio 7 le ngenzuzo sifuna ukuzuza konke okuzuzwa ngabanye
isifo kuwadwani endaweni yenkayi sendebulo legqabe amapholisa akhona abantu babuhlungu ngokuthi awuzozithande bangaze bahlangela ugqokele imaski awugqokanga abantu bababhulwa sawukwazi ukwenze njani onto esibazi ukuthi i-corona mbesamba njani bafuna ibantu abakuthiniwe kodwa bona babe hlezi begcwele emotini so asakwazi eside ingqondo kanti yonkosi.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika kulandela ukungagwetshwa kukamnumzana Donald Trump oyingumongameli welemelika ngomgqibelo phansi komthetho we-impeachment. Umbuzo osukhona ngothi uTrump uzachuma na ngokuthoniswa akwenziweyo. Amalunga ebandla lakhe ayisithupha nje kuphela yiwo avote nawebandla lama-Democrats okwenze lo mthetho ungamjezisi. UTrump wayesetheswa icala lokutshotshozela udlakela ngoba abalandeli bakhe bangena ngamandla esigodlweni selizwe iCapitol kwafa abantu abayisikhombisa ngemva kokuba ebakhuthazile. Ngokwesibili ukuthi uTrump athoniswe phansi komthetho we-impeachment aphinde njalo aphunyuke. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwananzi.
Yeah, okungagwetshwa kukamnumzana upresident Donald Trump ngale ndaba ngalomlando abewetheswa okuvusa umvukela phakathi kwesizwe ukudabula phakathi isizwe lokuthatha imbuso ngodlakela kuyadanisa kakhulu ngoba kutshengisa ukuthi kukhona abantu abangakuthathi ngesisindo esifaneleyo abakhethe ukusekela ezombangazwe andubana balandele iqiniso elikhona. So kuyadanisa kakhulu akufaki mzekelo omuhle ebantwini jikelele. Kuyadanisa kakhulu.
Abanye bathi inyathelo elithethe lidale lesenethi leli lizapha isifundo kunkokheli ukubana ingenzi okwenziwa ngumongameli Trump. Ubona ungani kusebenzile yini lokho?
Lapha kubele imilayezo emibili etholakeleyo ethunyelwe yi-Senate ukutshengisa ukuthi kulokungavumelani okukhulu mayelana lokuqakatheka kwesisekelo sombuso wezwekazi leMelika ngoba abanye bekhethe ukulandela laba abantu ukuthi bavikele la abantu abaletha ubudlongodlongo ababelandela yena umnumzana uDonald Trump. So kakutshenisi ukuthi kuthumela umlayezo omuhle ebantwini ukuthi kutshengisa ukuthi abantu baqakathekisa ilizwe ukubambana kwelizwe kodwa bakhethe ukuthi bayenze into engayisiyo ngenxa yezombangazo.
Lo ngumnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseOhio.
ingoma kaMadlela Sikhobokhobo isidubela uhlelo lwethu lwanamhlanje.
Lapho jeke bayangijeka la wakhona wakhonje mana wajakhona umuntu ophethe
singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Indiza mchina ethwele umuthi wokwenqabela ukubanjwa igcikwane le-coronavirus ifikile lamhlanje ivela kwele China. Ele South Africa livula imingcele lamhlanje. Ibandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South lithi induna uvezi maduna mafu owefilabhusi obhubhe ngomgqibelo kumele aphiwe inhlonipho ngokupha izakhiwo zelizwe ibizo lakhe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.